senze lokhu emkhosini owenzelwe esigodlweni selizwe le-Australia eZimbabwe obugqoqwe ngummeli wakwele Canada abathakazelele umkhankaso we-Yi4She baqoqela abameli bamazwe omabili la elemelika ele-Canada, Brazil, India, Japan le-South Africa. Abameli laba bathe kuqakathekile ukuba abesifazane labo batholiswe amathuba afana labesilisa. Omunye wabalobe amagama abo kugwalo oluphawula umkhankaso we-Yi4She okuveza ukuthi usekela ukuthuthukiswa kwabesifazane ngumnumzana Brian Nicholas omele ilizwe lemelika eZimbabwe.
Kumele sizinikize ukuthi kuguqule indlela abesifazane abaphila ngayo. Siqala ngokubona ukuba batholiswa amalungelo abo ngokwaneleyo, ikakhulu abesifazane abangenelisi ukuzikhulumela kungabantu kazabo.
Omunye njalo osekele umkhankaso we-Yi4She ngombasada Phakama Mbete wakwele South Africa.
Ngoba phela zonke izinto ziqala ngokukhuluma ngokuthi nizwane ngento phambi kokuthi-ke nenze ezinye izinto. Ma ngingekakhulumi nizwane, ma ngabe ne-movement ngingekakhulumi nabantu baseZimbabwe ngokuthi kufanele izinto zishintshe ukuthi sibe ne-gender equality, akukho into ezona.
Uchasisa ngakunanzelela esekhula okuyikho okumenza ukuthi aqakathekise abesifazane.
Iyo mama bayinsika ezistrong ezibalulekile ze-family. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi bakhululeke emphefumuleni, engqondweni, nasekwenzeni ukuthi basize ukwakha amafamily. Ngaleyo ndlela bakhe isizwe saseZimbabwe.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Sindiso Moyo obesemkhosini lo eHarare owenziwe ngolwesithathu.
Ilungelo loluntu labesifazana liqakathekile, kodwa nje elizweni lakithi kumbe ngathi ku-Afrika jikelele izinto nje ezingazisekiyo kakhulu, ikakhulu kobobaba. Indlela eyenza ukuthi kungabi njalo ziningi kakhulu. Okunye ukuthi abantu abakwazi amalungelo oluntu. Ukuthi impumelelo yezwe ukuthi ibe khona kumele ukuthi omama labo baqakathekise kuwo konke abakwenzayo.
Ukhuthaza abesilisa ukuthi baqakathekise ukuthuthukiswa kwabesifazane.
Ngithi kwabanye obaba kasikhangele phatheni izimuli zethu ngendlela enhle elokuthula kungekho ukulwa emizini. Njalo nje sibaqakathekise ngoba yibo phela abasiphathele imizi, yibo phela abavisa abantwana, yibo phela abenza konke. Singabaqakathekisa, siyaziqakathekisa thina.
Abaxoxe omkhosi lo babiza iziphathamandla zakwamanye amazwe ukwenzela ukuthi abantu bonke kwele Zimbabwe lemhlabeni wonke jikelele basekele ukuthuthukiswa kwabesifazane. Ngimele Institute 7 ngiseHarare, ngingumezi isigama.